Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mfumfu 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabafazi 50,000 abazikhekele. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. Nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Ukubhomba okwenze abebutho le-Israel emlindini yabebutho le-Hamas sokusitsho ukuba nalo indawo kayisafinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana.
Ezigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi singathi sanitation, okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka komkhuhlane ngoba kungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesifudo.
Inkokeli yezakamizi zesiqintini seWange esigabeni seMatabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala kwemikhuhlane yesifudo enjengecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebutho lakwele Israel zazise namhlanje ukubana indizamthinyana zazo zebutho ziphosele amabhomba emilindini ecatshe abeqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine kanye lezindlu ezakhelwe ebhalweni zabesiPalestina ezingenyakatho yesiqinti seGaza. Abebutho lakwele Israel bathi bathethelele inyathelo ngoba befuna baphangi ukunqoba abeHamas abayibo ababaqalayo ngokubahlasela abakwenzileyo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu sokusitsho ukubana ilindawo eyeGaza kayisafinyelelwa lula luncedo lokudla lemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe lolwela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso zabesifazana ezimbalwa zaseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika engumqondisi wenhlanganiso ayibombayo e-Africa Kiburi, unkosazana Nozipho Zaipho Moyo.
Ngase sikhangela indaba ye-humanitarian aid ukuthi indlule isizinda ukuthi ifike ebantwini kulusizi kakhulu ngoba kutho ukuthi omama labantwana bazabe sebehlupheka okudlulise esilekayo. Okwamanje nxa sikhangela amaphephandaba bathi kulabafazi 50,000 abaziphekele and 5,500 kumelele ngale babeletha ngaleyo nyanga. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. So nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Kodwa ke uhlupho yikuthi abe-Israel bathi bona bangavumela ukuthi usizo lokudla lempahla lemithi kufike ebantwini, abe-Hamas bacatshe ngabantu.
Lokho ukuthi Hamas izacasha ngabantu isizwe selifikile sasondlela okumele bekuqhubeke ngakhona. Kumele bebeqakethekise ukuphila kwabo. Bathi sebebonile ukuthi abantu bathola isibhedlela, ukudla, ale ndawo zokucathisha amakhane sebengacabanga ukuthi iHamas bengayilanda njani.
Bona abe-Hamas labo bacasha ngabantu, macebo bani ongawapha kwabe-Hamas nxa kuyukuthi ulakho ukuthi ufinyelele ukuthi ubacebise?
IHamas ingasatsha ngabantu inti iba lokusatsha labantu okuqathekileyo ukuthi bonke abalwayo iIsrayeli leHamas beqakethise impilo zabantu omama abakhangelene nempilo leyo izandla zisuke zibe mfitshane ukuthi kuyini abangakwenza sokuphakathi kwe-Israyeli leHamas ukuthi bedale umumi yokuthi bephephe ngoba impilo leyo yiyo ebahlukumezayo. Manje okuqakathekileyo ukuthi bobabili iHamas le-Israyeli behlale phansi bendawonye besho ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bephephise abesifazane. Inkulumo yethu iqakathekile ukuthi bobabili beselane umlomo bexoxisane. Njalo nxa sebehlangana sebekhulumisana, inkulumo ayisikho yokuthi ngubani ophambanisileyo, kuqale njani, uzani, uthe. Okuqakathekileyo ukuthi behlalisane nesimo abadalane laso okwamanje. Bezuzani ukuthi bengathethisa njani omama nabantwana. Isimo abakhangelana naso nenkulumo ayibe ngokuthi besize njani abantu bengakaxoxisani ngokuthi impilo engibani oyiqazileyo kumelele kuhambe njani.
Lo ke ngolela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso ezimbalwa zabesifazane eseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika. Engumqondisi wenhlanganiso ayibumbayo eAfrika Kiburi, unkosazana Nozipho Zayiphumoyo. Sixoxe laye ecingweni eseGeorgia khona lapha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledale laphezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokela ibutho lesizwe kungamelanga angene kwezombusazwe. Umnangagwa wethule lesi saziso namhlanje emhlanganweni omkhulu oweZANU-PF owenziwa minyaka yonke kanye ngomnyaka owenzelwa eGweru. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba ibutho kumele lisebenze lingeyamelanga cele kwezamabandla ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fobembula.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala komkhuhlane wesuhudo esekholera eqhubeka imemetheka elizweni lonke. Imbangela kuyikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lezambuzi. Unokuthaba Dlamini usipha lolodaba ngokugcweleyo.
Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeki akusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo njalo sebe sesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazila ndlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesi linganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Owezambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele emva kwezindlu. Impukane zibuya le doti ekudleni lalezi khe izigigathubile ziya. So le mkhuhlane kayiphumi emakhaya. Silabe sibalekele ikhorela le chuti kule khorela iyasibamba ngathi asilazambuzi.
Ongukansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo layo ufakaza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo uyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkwasekazi Elitha Dubela oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu, kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukane kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu ukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona elwethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% esabelwe emsemathebeleleni North kayela zambuzi. Bathi lokhu kubangelwa isimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose amachumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni le baphila lemikhuhlane engelaphekiyo, njalo imizi eminingi ikhokhelwa ngabangasela mandla okusebenzela imuli abayizalukazi, intandane kumbe omazakhela, okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana Itai Rusike okhokhela inhlanganiso yebona ngezempilakahle kaZulu eye Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesihudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi nezabantu, uhulumende kumele athathe amanyathelo.
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system, you know.
Kudala uhulumende webambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi, njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga. Njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleland North, kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu, umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every how village or every umuzi kuyakhiwe ama black toilet, ukuthi abantu bengayeli egangeni ngoba izulu kungalisina kuyageleza futhi kungena ezifuleni amanzi akhona phinde bewanathe.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende amakhansili lawo kufuze angeze kizo bakhele abaswelayo izambuzi, njalo uthi lokhu kuyindingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle, isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja, njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Lomkhuhlane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zemaswingo laseManicaland. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Inani labasakhulayo abeZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo, i-mental health, libikwa liqonga okwethusayo, abanye babo bagcine sebezibulala. Iningi labatsha libikwa likhala ngokungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe kuyimbangela. Kubika uTobias Ncube Muzingwa oweStudio 7.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe kuhlangothi olubona ngezempilakahle olwe World Health Organization luthi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika akhokhelayo ukuba lenani eliphezulu labasakhulayo abazibulalayo. Osakhulayo njalo ofunda e-University of Zimbabwe uMayibongwe Mhlophe uthi kuningi osokwenza abasakhulayo becabange ukuzibulala kulezi insuku.
As abantu abatsha, we're just a sad generation with happy pictures. Mentally sick as a kinanga, and then sometimes it's just uthi umuntu nalo uswelile endlini khona phansi nomuntu omdala angakhuluma lahlala phansi, hayi mama kunje 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 ngiyenze njani.
Omunye osakhulayo uBernard Mzaphi usola umumo womnotho kanye lokuswela uncedo emulini osokwenza impila kahle yengqondo zabasakhulayo ibe sengozini.
Ngicabanga umuntu omusha onjengami uyabukhangela ukuthi ngasuphakathi kwama-20s akho laphana you're in a position yokuthi ube su-achieve izinto ezibalekayo ezimbalwa and then usuzithola ustuck ngkhaya ebazalini awuprogressi empilweni akulanto nje ehambayo.
Kodwa omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi izidakamizwa yizo eseziqede abasakhulayo.
Inani labantu abazibulalayo liyakhwela ngoba nxa umuntu anganatha ama-drugs kumbe uyanatha kumbe uyabhema ebengasacabangi kuhle angafikelwa luhlupho obona kungcono azibulale. Njengomphakathi silomlando sibili wokufundisa ulutsha ngengozi yokuthatha ama-drugs.
Okhokhela isibhedlela eselapha abagula ingqondo eseingutsheni kobulawayo uDokotela Nemache Mawere uthi sebebaningi okwamagama abasakhulayo abasesibhedlela lesi.
We have about 180 patients.
Thina silembheda efika 90 lapha isibhedlela kodwa inani labantu abalapha selifika i-180. Njalo abaningi bakhona ngabesilisa abaleminyaka esuka ku-15 isiya ku-30. Abaningi abatholakala lapha balethwa indaba yezidakamizwa ezibalisa utshwala, imbanje, umtoriro lokunye okunjalo.
Olwela amalungelo abontanga njalo owake wamela iZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Federation of United Nations umnumzana Makleo Mapfumo uthi izikolo lensonto zilomlando wokuqeda ukuzibulala okubangelwa yokuswelakala kwempila kahle yengqondo.
Sesithi family envy then sesithi community konapho elihlala khona then sesikhuluma ichurch then sesikhuluma ngokwesikolo ama institutions lawa ngu-4 are critical because youth indawo eziyabe zilabantwana bethu from Monday to Friday. But ama institutions wona kasela sikhathi sonesi because umuntu wonke kathi siyabe dinga imali.
Omunye wabatsha okhokhela inhlanganiso enceda abasakhulayo abahlukumezekileyo emqondweni abangane platform uZibusiso Mnandi ulandisa okungenziwa ukuqeda udubo lwabasakhulayo abazibulalayo ngenxa yomkhuhlane wengqondo.
Kumele kube le ntshukutsho ekubanani kuyalungiswa izindawo ezingayenza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume, abantu bakhulumisane ngezinkinga abahlangana lazo. Lokubana kutshintshe phela indawo yokubana umuntu oyindoda kakhaya lezibhedlela zelizonezi ezikhayela impilo yethu impilo kahle yengqondo ukubana lazo ngabe ziyakhutshulwa nguhulumende ukubana zibe izindawo ezenza ukuthi labatsha bengayiboni njengendawo yokubana yindawo enzima yokufinyelela.
Ingcwethi kwezenhlalakahle yengqondo zithi uhulumende kumele aqakathekise ukunceda abalakho ukuhlukumezeka engqondweni hatshi ukubathatha njengabantu abahlanyayo abafuna ukuvalelwa ezibhedlela ezingani zintolongo. Abe-WHO bathi kunkulungwane yabantu abayisilinganiso esifika ichumi lane ekhulwini bayazibulala ngomnyaka. Ikhomishini ebona ngezokuthula lokumanyana, Peace and Reconciliation Commission, layo ithi isabelo seMashonaland Central yiso esasilabantu abaningi abazibulala nyakenye ababefika amachumi amahlanu lantathu, 53, nxa kuqathaniswa lalabo abazibulala ngomnyaka ka-2021 ababefika amachumi amathathu lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke wathi singeneke esigabeni lapho esethulelwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba seluphiwa nguChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomama Afrika uSisthandi
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
I'm so happy that sengihlangane labantu engafunda labo kanye eLos K sidlala inetball siyaklina kuGyros Cheery yitha ma senior citizens manje Eva and ngicela impela ukuthi esihlangane nje thina esaziyo ubulawayo ukuthi wayenjani and khumbula ukubana kwakungela tribalism lesikhona manje esenziwa zingane lezi bebukisa ngobulawayo.
Ungasitshela ukuthi inhlanganiso oyikhokhelayo ijongeni ngamafitshane?
So leyo tribalism sivele nga ilethwe ihlanyelwe yilabo vela ababefuna yona leyo ukuthi iZimbabwe idabuke phakathi kube kuthiwa shona nje bethi nasikhulumela shona kungelaba besingabantu nje sikhula anda futhi imthetho yabazali sikhule kule mthetho ekhaya kulokuhlonipha okunzima ukwazi ukuthi umuntu omdala mawumboni yabinyelela njalo uyayisaba khathi esayisakusela mthetho ngoba sokubuye bona laba abantu bathi bazobusa kodwa bezodiliza hayi asiphakamenini iva mina lawe siyazi iqiniso sizele ngerodisha ye siyalazi iqiniso leli lamalokithi ethu lomphakathi wethu uthi kubu njani. So singavumi ukwenzelwa ngabantu. Ngiyala mina this time if I don't want to be a politician, but I want us to work together to develop izindawo zethu. Siyakwazi ukuthi singenzani. So asiphakamenini senze thina amagrupu ngokwethu singenzelwa ngabanye abantu. Ukuhlala sisenzela ngabantu ababevela ngaphandle yikho sokubulele ubulawayo because they don't understand. They don't understand the concept engakababa uGyros Cheery and the correlation eyayilayo towards the Arts and Crafts Center McDonald's ngale and the correlation between McDonald's le City Hall ukuthi kwakusenzakalani khona phana. They don't understand uba kuGyros Cheery uyazi ubehlale eSochangane waphiwa ama flat amaningi emafletini laphana ukuthi wathatha abangani baqhugeke kancane kodwa bakhona ukuzenzela izinto abafaka laphana yikho kwafonywa oGyros Cheery band oPaul Matabire ofanya na Dube yithi thina sasithola amakatara abo sibancedisa sisiya besiya practice eGyros Cheery bebehlala eSochangane lakhona lapha engubo yenje namhlanje indawo lesi vithikile ivithizwe yini? Ivithizwe ngabantu abangalalo uthando ngendawo avela abangakhulanga kuyo abalama roots in those places. Thina sizalelwe empilo sizalelwa ngaetsholotsho kumbe ema rural areas sizalelwe lapha empilo lemaklinika sakhulela khona lapho kobulawayo engubo yenja eSochangane ubotsonkruvu mzilikazi makokoba kanjalo nje kusiya kubompopoma inkulumani yakhiwe manje.
Manje lizafeza njani injongo zenhlanganiso yenu?
Namhlanje ekhangelana isizwe khanani abantwana badayisa imizimba akula msebenzi. Untshengu sebulela umuntu day and night. Abantu bafa ngengculazi into engabulaliyo lokubulala. Why? There's no equal opportunities. Why? Because the people that are manning those offices don't care about the umphakathi. They care about just getting money and going back to where they come from. Mayabuya lapho kubulawa bezosebenza bebuyele ezindaweni zabo.
Bona abantu ikakhulu izizalane zeZimbabwe ziyemukela na inhlanganiso yenu?
Into ethiwa yipolitics ayisaziwa ukuthi kuyini. Ukuthi ma uvota usithi uvotele ulida ngani? Uzodeliver ini? Uya understand ukuthi kufuze enzeni lowo leader at whatever level, whether is councillor, whether is MP, whether is president, whether is vice president, kwenzakalani? Well, asonto ngibhekilele o asonto esibhekileyo sesibheka ukuthi wena mphakathi ohamba usithi uyavota umuntu lo. Okay, let us look at ukuthi livote for how many years.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Qoqanani sihlangane sizobonisana ukuthi singalungisa njani impilo zethu sonke. Ngiyacela abantwa bethu bazukulu bethu phanini uMamthandi uGrand ngizazibiza ngimi uGrand weSochangane kunumber 40. We don't want any political power, we want to fix our communities. Ngiyabonga.
Lo ke bekungu Mama Africa uSisithandi obesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilandle.
Ngilethemba lokuba likhwelisile ingxoxo enziwe nguChris Gandhi weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars linqobe ele Black Rhinos 3-0 emdlalweni we semi-final yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup odlalelwe enkundleni yeButter namhlanje emini. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale kulomdlalo leminye.
Lokhu sokusitsho ukuba selidlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano lo wenkezo yeChibuku. Ekhuluma ekupheleni komdlalo, umqeqeqi weqembu leBlack Rhinos uSol Chaminuka uveze ukudana kakhulu ngokunqotshwa kweqembu lakhe.
Size lapha silethemba elokuba sizanqoba njalo silephupho elokumela ilizwe kuzekazi leAfrika, kodwa akusabanga njalo. Siyabachayela ihlombe abengezi ngoba bebebukhali phambi kwegedi.
Qeqeqi weqembu lengezi Platinum Stars uTekshiwa Chirawaki yena uthe ukunqoba kwabo ikwenza kaNkulunkulu.
I want to thank God.
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngoba bekungekho lula sukusela kuhlandlala kuqala lo mncintiswano, kodwa senelise ukuphumelela hathi ngoba sihlakaniphile, kodwa ngenxa kaNkulunkulu osiphe amandla.
Elinye iqembu elizafinyelela kufinali lizabonakala kusasa ntambama ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweDynamos kanye leCape United enkundleni yeNational Sports Stadium. Ifinali yalo nyaka izaqhutshelwa enkundleni eBaobab mhlazi intathu kunyanga kaMpalakazi, njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu loya ngumgadli wamaqembu abalesayele Highlanders ibulawayo City kanye leFC Platinum umkhokheli Dube elibizwa ngokuthi yiZebra Revolution liyabe lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngomnyaka ozayo ngemva kokuqeda lesendaweni yakuqala kusigaba seBulawayo Province Division 2. UDube uthi abafana bakhe bakufanele ukudlala kuDivision 1 ngoba basebenze gadalala.
Ya, abafana basebenze kakhulu lo nyaka uthi bangene kuDivision 1. Indlela basebenze ngayo kakhulu isithabise kakhulu. Siyagcina sithembiso sethu sokuthi bengaziwinela ukungena Division 1, sabancedisa ukuthi badlale khona. Lokhu sikwenzela ngoba labafana sibe leminyaka eminingi bebonke, so sebenza nzima kwabo. Siyancedisana labo ukuthi baye kuDivision 1 lapho bazathola khona amathuba amaningi ukuthi babonakale kumathimu aphezulu.
UDube kwadlala kweliSouth Africa lapho adlalele khona iqembu leyamaZulu kanye laseMelika lapho adlalele khona iqembu leNew England Revolution. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singayehlukani izihlobo othi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasazivumeli uba siqhubekele phambili lokho esisonke. Ukubhomba okwenze abebutho ele Israel emlindini yabebutho le Hamas sokusitsho ukubana lindawo kayiseyi kufinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza iningi labo kungabesifazane labantwana. Inkokheli yezakamizi zesiqintini esewange esisesigabeni seMathabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango kungesikhathi eZimbabwe libhekane lobunzima obukhulu bokusabalala kumomkhuhlane wesihudo esekholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sivanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZanu PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Silugqiba ke lapha ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.